yokuthi umnene wethu lo okhona ukuthi kade sizakhuluma ngokuthi ukunyamalala komuntu kwenzakala ngesikhathi sombuso lwano okamgabe kithi ukuthi kwenzakalani kwafana ngohulumende nalwana nguye ngaleso sikhathi uhulumende kamgabe wayelomlando ukuthi udingisise njalo ukwayisa ukuthi uzofika ekucineni ukuthi kade ungabe kuyini okwenzakalayo ukuthi umuntu wona wanyamalala njani ngikwenziwa konke konke kwakumele ukuthi abantu kulandelelwe ama-security agent aphumele lempendulo eqondileyo ukuthi sili engashukisa noma ngubani lemuli yakhona ngoba akula muntu nje kipso ngapho ngokuhamba nje ukuthi unyamalele lanxa kodwa nyamalele kodwa kumele kube nomzila ozakhombisa ukuthi kodwa kule nto enje yayenzakalayo ngayo kodwa mina usizo nje kipso ukuthi into lezisebisele emuva emumeni lalana uhulumende kamgazi.
Kodwa siyabona ukuthi abanye phela ababusayo okugoqela umongameli Emmerson Mnangagwa babekhona ngesikhathi leso kuthunjwa kuthamala. Kuyini okwenza ukuthi bengaveze egcekeni ukuthi kwahamba nje kanje kanje?
Ukuthi ezinye izinto kithi singa sibuyele emuva siyananzelela ukuthi abantu babelokuthi abanye babekhona kodwa babengobani. Kulo muntu wayekhona owayenguye wayeset ngaleso sikhathi wayelamandla ukuthi kwenziwe okuqondane nakhona okukuqeka ukunyamalala kaJamara. Kodwa ngalesi sikhathi kathesi ukuthi kulokubuyiselwa emumeno nalowo khona kathesi yes of course uhulumende lomlandi ngoba sikhuluma ngendaba yena le even ekukurawundi anto abantu belokuyisibe senza umsindo belisithi hayi akukhulunywa ngakho akuze which is good but akulandelelwe lakathesi kutholakale ukuthi kade engabe waya ngaphi uJamara.